into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhode ngelizwe lonke leli, uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo, waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone and Velling. Nomunye wabasekeli bakhe akulalutho olwenzekeleyo, kazange atshaywe, kazange kube nomsindo, wazibuyelela. Ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha, ehamba ngendaba ezijiyeneyo, akulalutho olwenzekeleyo. Nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo, pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations ama-rubber tour bezokhala ngendaba ama-sanctions. So kusenzakala sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo, lokhu esikuthi ngesiNgisi stage managed, ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle, ilizwe elithanda ukudla ngudlango na. So konke lokhu sikutshiyela ebantwini ubana asikukhangeleni, sikubheke, sibone kanti sivela ngaphi siya ngaphi.
I-MDC ithi kusobala ukuthi lapha selilungiselela udlakela liqoqa ukutshaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa utshengisele ubana yindoda efuna ukuthula, yindoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke babuye behlale phansi sikhulumisane. Kubunjwa lokho kuthiwa yi-Poland, noma bengekho oChamisa noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Ubana even yena uChamisa enjeyana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulunyiswane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe sisiya phambili. So lokhu osokukhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela, sikhambenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka-2018, asilubonanga udlakela lolo, sibona abantu bebambisana, sikhambena sonke wonke umuntu elelungelo lokubana akhankase ngendlela ayifunayo. Pho-ke kuyini osokuthi bona namhlanje sokubona ngangangantwa iZANU-PF isifuna ukubana kube nodlakela, kube nokungazwanani na? Loko kutshengisa ukubana ngabantu asebephelele ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili senza izinto eziyizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale i-dispensation engenileyo esithi yi-Second Republic, ukubana asiqhubeleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructure development nokunye okutshiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna ubana into zinto zihambe, laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.